Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujo iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani ku studio 7 wasakazi lonke nabalaleli uBernard Khumalo obuye enkayi osikhobokhobo laphana ngokuhlala ngisejozi laphana edowntown. Ngilosizi wansizwa ngokushona kwabafowethu ababulawayo umkhuhlane wecorona nengane zesikolo nababalisi nabongikazi nabo bonke abanye engibabalisi embaqede. Alubana siyamamelana silalelana angabe kodwa ukufa kuba kuncane kithi ngoba khumbula ngange ngaletha umbono ukuthi ngithi mina nga izikolo zike zima ukuvulwa kuze kube ngunyaka ozayo manje ma umuntu makhaza abantu basuka bakuthathe ukuthi ilizwi likampondo ayitshintshwa ngeke lubaphilise, but kwesinye isikhathi masibuyelela into ezake zakhulunywa emuva uyathola ziyenzakala. Kanti vele umuntu osuthayo ngakutshelani ngoba velele suthi libobuza into okhwaya ibhethu thina esilambayo ithe saziyo udubu ukuthi lunjani. Esinembono engasiza abantu ngobuhlupho silwazi. Kambe singabulala ingane zethu ngokuzibisela esikolo. Ngangalile mina ngathi abantwana ngaba babiselwa manje hayi akusenani-ke. Ngishiye umyalezo-ke kwezokulima ngithi mina hayi ngisagcizelela ngithi kini lonke balimi malingesabi ukudayisa inkomo zenu. Ma ule 7 idobhe yodwa usale ne-6 uyedingela ezinye umuthi uthengele nhlanyelo ngoba sizwile ukuthi iyadula lo nyaka kodwa izulu bathi lihle. Inhlanyelo iqakathekile ngoba ungesabisi ukudayisa yodwa ukuthi uyodinga inhlanyelo yokuthi ulime uzaqeda zonke lezo usuzama ukuthi uthenge ukudla.
Sanibonani lonke balaleli baka Studio 7. Siyabonga bonke abasiphathele inhlelo ezinhle kangaka abasakazela indaba ezinhle ngeZimbabwe. Silibingelela kakhulu lonke kumagumba manomhlaba ukuthi lingakhohlwa bantwana bakaNkulunkulu njengoba sesingaphansi kwemikhuhlane yabo corona. Lingalibali ukusanitizer, lingalibali ukufaka amamask. Ngiyabonga.
Sanibonani Studio 7, siyalibingelela ngenjabulo lonke ngiqoqela abathi Chris Gande, Praxedis Jeremiah, Tontungamili Nkomo nabanye bonke engabaqambanga. Umandla lo okhulumayo kuwathi 8 eNgwanati eNkayi North. Sizwe ukuthi izikolo zivuliwe abantwana bahamba esikolo. Babuya besitshela ukuthi kufuneka ama-R5 emaski, kufuneka ama-R10 ukuthi kuyethathwa amabhuku eNkayi. Asikwazi ukuthi amabhuku lawo ngawani, kumbe ngama-textbook asikwazi ngoba amabhuku okufunda ama-writing books siyazithengela ebantwaneni. Njalo i-R5 yemaski lapho ogxile khona umbono wami mina ku-R5 yemaski. Uqondile yini kumbe isemaski ukuthi ngithengiswe imaski yisikolo e-R5? Mina ngiseZimbabwe asisebenzi, sisemakhaya. EZimbabwe i-currency ethe silayo izimdola ibhondi kodwa wasitshela ngamarandi. Siyakucela khona ukuthi liwuhlaziye ngakho ikakhulu umuntu uNkamili Nkomo engamfonele ekhulume lami. Ngiyefika ivini esikolo khulunywe kubhoda umhlaba wonke uhamba abantu bekuzwe.
Into zezano ayisizo zinto kahle. Ukwenza kwakhona kuhambi ngendlela yakhona. Phela loko into yakhona inhle ayibukeki. Kube ngama-election akhona ngokutshontshelwa. Lapha kuphela abafuni kufunda. Omalaki laba bangenzani? Anti bayakhuma kobe commenta nje bekomenti into engalamsebenzi. Labo gawule babo bakhuluma into engayisiyo. Lo bamuntu ebulewe kuthiwa akufanga muntu. E-America kababulalanga muntu. Lo babekhuluma kulokuphophothisana kodwa kakubulalwanga muntu. Njengala akula muntu otshayiweyo, akula muntu otshaywe ngamasoja, akula muntu otshaywe ngamapolisi njengakhonokho esikwenza lapha. Izano ha shame. Hlalani linjalo ngokuzano benu. alisoze lifela tutukilizo ngoba lalingela plan vele lithathilizo lisiya empini abantu ababevele besiya empini ibana ababele plan lelizwe lina elibusa kathesa lila plan lelizwe liphonga ubusa nje kuphela i-corruption wobhu khona ngale komnangagwa.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.